Abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jabiswa bathi amalunga ebandla leli abotshwa mahlayana eZimbabwe kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoNcwabakazi lonyaka. Kusanda kubotshwa umeya weBindura umnumzana Jacob Gwature okuthiwa watshontsha imali yabantu. Leli licala lakudala. Baningi abakubandla leli ababotshwa amapolisa. Umnumzana Ostalo Siseziba osanda kumiswa emthethwandaba esithuswa icala lokuthi wathethisa owesifazana ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oledluleyo uthi athwele nzima amalunga e-CCC.
Ngiyabonga kakhulu yethu. Sile nkinga esihlangana nazo sivela kukhetho njengamaZimbabweans wa confronted with a big political problem eseZimbabwe emayelana lendaba ke yokuhlukuluzwa kwabantu ngemva kokhetho. Ungakhangela kubo Mguza bahambe emaphandleni abantu bayahlukuluza ukuba nangavotelelani nge-TPC. Abantu abavotelani i-TPC bavotela ukubana kube le nguquko kwele Zimbabwe. Ungakhangela isimo lempilo zabantu ziyaveza sobala ukubana kwele Zimbabwe sile nkinga. Ungahamba umgwaqo wetsholotsho uyakutshengisa isimo sikahulumente. Usuka enkaya ubuya kobulawayo emadolobheni noma uzama ukuyakhona into kumanye amadolobha angasakobulawa kuyakuvezela sobala. Ungahamba uyengena kubo bulilima isimo sempilo yabantu. Ungakhangela izikhwama zabantu, ukhangela amatitsha, osobhuku, izinduna, ukhangela amasosha lamapolisa. Impilo yabo iyakuvezela ukubana eZimbabwe kule nkinga, and inkinga ilapha ukubana ukhetho leZimbabwe layenza ngendlela engasiyo, ikakhulu indaba yemanipulation lokutshontshwa kwamavoti ukubana izamthetho ifuna ukuretaina ke amavoti without the mandate of the people.
USiziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njalo omele ijabalaza phela indaba edala lephalamende uthi uyamangalisa okwenziwa ngamapholisa okhanya ebambisana lebandla le-ZANU-PF.
Konke khonokhu kuvezakala ngenxa yokubana ungathi uwinile angeza kulandela ishatshaya abantu noma ukuhlukumeza abantu wena nxa usuthi uwinile. Ngingakhangela we two members of parliament, Honorable Maureen Kadongwama, Honorable Siziba, bonke bangena ngokuphuma eMatali on account of politics. Ungakhangela ke amakhansela eHarare, our deputy mayor, kathiyethu umeya wethu weBindura, ubotshwe bebotshelwa all on flimsy charges ukuthi abanye bathi kuthiwa wahamba wahlabela, abanye babotshela iindaba zokuthi ubukelelani iHighlanders. So kulicala ukusupporta iHighlanders, which we know ukuthi iHighlanders is the team of the nation. And asoze sayekele ukuyisupporta ngapho every Zimbabwean unelungelo lokusupporta ke i-team ayifunayo.
Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Ibandla leZANU-PF lithi kalilani lokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla elibusayo uthi amapholisa kumele akhululeke ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Uma umuntu ebotshwa mbona ngikule charge sheet elitshengiselayo ukuthi umuntu udale icala bani, okuyukuthi abantu ababopha abantu ngamapholisa siyozamthela. So ngaleyo ndlela amapholisa nangabantu abafundele umsebenzi abakwazi ukuthi umuntu uma ehambe kanje uqamule umthetho. So thina sikhangela ukuthi kona abantu laba babotshwa ngamapholisa abaye babagcini bomthetho abakhangela ukuthi umuntu udalele iphi icala. Ongaba buhlungu yikuthi abantu balethe indaba zamapholisa le ndaba zokuphi ukweqwa komthetho babe sebesithi ngendlela ukuthi laba ngenxa yokuthi bayibandla le-CCC akusafanelanga babotshwe. Lapho mbungela sisabe singasakwazi esikwenzayo. Kanti-ke iqiniso elikhona ukuthi uma kuthi kunecala abalidalileyo ungweZANU-PF ngowe-CCC amaphoyisa abakhangeli bandla bakhangela ukuthi idale icala bani. So ngaleyo ndlela mboni ngani mina ukuthi singafaka ibandla leZANU-PF phakathi ngokubotshwa kwabantu sabe sesiphambanisa. Ayisiyo ZANU-PF obopha abantu, abantu babotshwa ngamapholisa ngokuqamula ababe bekwenze imithetho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi ukwenzakala kule Zimbabwe okwamanje kuthakazelelwa libandla elibusayo.
Umumo wezombusazwe elizweni umi kabi kakhulu umanzonzo ukuthi laba zigcobileyo bazigcobe ngesibhuda abasazi ukuthi benzeni ngaso ukuthi bangahamba baye emshadweni ngesibhuda sabo siyabayangisa labo njengoba bebekhona phansi. Kukukhethwe le khabhinethi vele kakukho uhambayo, yindlela nje yokufosela kuphela ke eyenkani esiyibonayo. Ukuhlutshwa ke kwalaba abaphikisayo akusiyo into emangalisayo ke, sokuyinto eyinjwayelo elizweni. Okufuneka sikusho yikuthi kuyinto embi kakhulu khona lokho. Bese si bokhangela futhi ke ukuthi iCCC ilokhu lomcabango wokuthi ukhetho alube khona. Ngicabanga ukuthi ngumbono omuhle, umbono esingathi unika abantu induduzo kuhamba kusiyale, ngoba siyamazi uhulumende weZimbabwe since 1980 ulenye inkani esabeka inkani ezilayo eyangisayo, akalandaba lokuthi abantu kuyini abakufunayo. Kuyatshengisela ukuthi abantu beZimbabwe nxa kuyikuthi ukhetho nxa olukhangele kuyi-half-half ngenye indlela, okuyikuthi uhulumende owabantu abahlakaniphileyo abalobuchopho bebeza kubona kuswelekile ukuthi kukhona okumele ukuthi-ke kwenzakale. Ngeshwa ke kungenzeka kumbe ngokuseleka okwenhlanhla kungenzeka ukuthi-ke izame iqhubeke ngezinto zinjalo, umkhono mubola kusiya phambili kusiya khona-ke ku-2028. Yikho-ke okubuhlungu kakhulu khonoko. Kuyadinga ukuthi abantu nxa bevota kabavote kubonakale ukuthi izame kabayifuni, hhayi ukuthi babe besenza indliphongipho.
Kulabanye abakubandla elibusayo abathi akumelanga kukhahlanyezwe amalunga amabandla aphikisayo ngoba i-CCC kayimanga kahle okwamanje. Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee ngomunye olombonolo. Baningi abantu abathi kumele inkokheli yebandla elibusayo le-CCC ikhumisane umlotha ukuze kulungiswe okuningi okubhekane labantu kweleZimbabwe. I-CCC ithi umongameli Emmerson Mnangagwa weba ukhetho olwaqhutshwa nguNcwabakazi.